Uthelele lo qalise bemashonal centers. Bafuna ukubona ukuthi inumber yabantu abadala aba positive ingakanani. Bafuna ukubona ukuthi bangaka abantu abasebenzisa ama-ARVs la bangaka abantu njalo abalemkhuhlane yekansela. So iqalise bemashonal centers.
Bakwenza njani? Bayabamba ngamandla yini? Bengangena endlini ungathi awufuni bayakuthiya yini?
Khona ngelokuthi wonke ukuthi konke lapha abangene khona abantu bangabone ukuthi bayathesta, akula muntu abamshiyayo ngaphandle kwalaba abazelise bekuprogramu kudala. Bona labo babashiyayo ibona ababakhawunta kulaba abantu abasebenzisa ama-ARVs.
Manje ngokubona kwakho, bona ngani kuzaphathisani khonokhu nxa bengabakwazi ukuthi bangaka abantu abalegcikwane?
Njengoba lapha ama-ARVs wazidla mahhara, ngibona ngazani kuzanceda ukuthi kunabaningi abesaba ukuyathesta. So umuntu agcine egula njengendaweni lezi abazicela zihambileyo kuzikhulu sikuthi u-remote, indawo lapho abantu abangelandaba lokuthi baziwe yethu. So nxa umuntu esesazi ukuthi uninjani, uyakwanisa ukuthi azizeuncede ngokukhanyisa.
Ye, siyazi ukuthi lapho kuhlolwa khona abantu kuyandiswe ukuthi bayaphiwa ulwazi lokunye okuya okuningi-ningi okuthiwa yi-counseling. Ungasitshela ukuthi bayakwenza yini nxa besenza kono?
Into ekhona ukuthi i-counseling yakhona ayikho effective kakhulu, cause ezithizi abathathi isikhathi eside lo muntu. Kwesikenezela lapho nxa umuntu ehambe esiyazikhesela yedwa esibhedlela, ngoba uyazidla isikhathi eside ukuthi ngi-counsela. But lapha isikhathi sakhona abasizize esiningi sokuthi bakhansele ngenxa yokuthi babe le-target today.
Manje yona imfihlo ke iba khona, asithi bafikile emzini lapha nxa bengathola umuntu elegcikwane, umuzi wonke uyahle ube kwazi na?
Nxa umuntu kuyukuthi yukuthi kathesi nxa umuntu ethesta bavumele uwazise izihlobo zakho. At least one umuntu okwazi ukuthi asezakwanisa ukuthiyela omunye okuhamba ebantwini. So lapha asazi ukuthi njengoba bekhangela ukuthi khona bayabengena ezindlini, basidla njani ama-pestisides akhona, because i-program esaqalisa so asikabikwazi ukuthi khona bawuhambisa njani.
Kodwa ngokubona kwakho, lolu hlelo luzaqhubeka kuhle yini, kumbe kukhona lapho abantu abazagcina bengafuni ukuthi batheste?
Indawo lezi abahambe kuzo ngibona ngazani liyanceda uhlelo nalelo. But lapha njengendaweni ezinjengabo-Harare, Bulawayo, amboni ukuthi bona bangabenza uhlelo nalelo baphumelele ngenxa yokuthi abantu sebewazi ama-rights abo. Wayelithi lapha abahambe khona kuma-remote areas lapha ababengakwazi khona ama-rights abo ukuthi lento kumele ayenzeke.
Kodwa
likhangelihlelelo nalelo ngibona ngazani aliliya-confidentiality.
Kodwa bazafika yini indawo yonke elizwe kumbe kukhona apho abakhethe khona kuphela?
Okwakhathesi bathagethe ama-remote areas njengayo indawo zenezi obhinga, indawo ezinjengabobhintura, indawo ezikhathana le, amboni ukuthi kona bazafika mina kuma-big town.